Inyathelo leli gande inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa ukuthi into okwakufanele ukuthi ngabe uthi ayenzakala kudala ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based eSouth Africa baningi kakhulu njalo nxa sikhangela isimo sempilo kulamalanga ikakhulu nxa sikhangela i-violence ekhona eSouth Africa ikakhulukazi into zokubanjwa inkunzi kwabantu balahlekelwa ngama-documents nsuku zonke ngoba njalo nxa behamba bengatholanga ama-passport bahlangana lamapolisa begcina sebeboshwa njalo okwenza njalo ukuthi babesengcupheni ephezulu kakhulu ukuthi kube ama-chances abo ephezulu kakhulu ukuthi balahlekelwa ngama-identifications abo so lokho okuukuthi abantu okuzabe lula ukuthi bahambe baye-aplayela ama-passport yabo e-South Africa linyathelo elihle kakhulu njalo asingakhohlwa ukuthi bakhona abanye abantu abathinxa ngokusebenza e-South Africa amalanga abo okusebenza asuke abe malutshwana kakhulu esikhathini esiningi okwenza ukuthi umuntu angatholi isikhathi eseneleyo ukuthi asuke atravele ahambe aye ezimbabwe aye-aplayele i-passport aphinde aphenduke njalo ekugcineni uyadiphenduke thola sibona ke lowo umsebenzi engingakutsho ngathi i-agreement enhle ephakathi kwe-South Africa le-Zimbabwe abayenza ukuthi beneliseke lokho ukuthi kwenzakale ngoba nxa kuwukuthi i-South Africa layo ibingakuvumeli khona lokho bekungeke kuze kwenzakale ngoba sisazi ukuthi kulezinto eziningi ezihlanganyela ama-technical issues abedinga ukuthi isupportwe i-South Africa ukwenzela ukuthi bakwenze lokho kube successful siyakubongela kakhulu lokho inyathelo elithethwe nguhulumente
manje nxa sikhangela ukubana eZimbabwe abaningi bayasuka besiya khona le-South Africa kungaba kutshengisa yini uhulumende ole sineke
nxa uhlezi ngekhaya labantwana ukuthi ngelinanga ovuke ekuseni ufuke ukuthola abantwana abekho kuyabe kusobakala ukuthi kukhona into engahambi kahle ngoba mhlawumbe kukhona abakusolayo noma kukhona okunye okwenzakalayo wena ongakuboniyo njengomzali kodwa-ke lokhu okwenzakalayo elizweni lasezimbabwe kungenxa yokugugudeka kakhulu omnotho njalo lokungatholakali kwemisebenzi ngendlela abantu abafisa ukuthi ngabe bayenisa ngayo njengoba sazi ukuthi ama-demands empilo awalindi umuntu ukuthi mhlawumbe alinde ukuthi mhlawumbe uzathola umsebenzi after 5 years noma nini kodwa ama-demands afuna ube le mali lelo langa ngoba nxa sikhangele sithi nje iningi labona abaphumayo iningi labo sebengabazali balabantwana abafundayo balabantwana abanama-demands adinga zonke izinto ezifunakala ngo-daily basis so nxa sisekhangela uthole ukuthi ama-salaries noma khona noma ngisithi indlela abathola ngayo imali does not meet ama-requirements empilo yabo le abafanele ukuthi ngabe bayayiphila nsuku zonke yiko sokusuka kukwenze ukuthi abantu abaningi sibone abantu flux yabantu iphuma elizweni laseZimbabwe isiya kwamanye amazwe ongomakhelwane noma isiya kwamanye amazwe afana laphetheya kubo-England labo-Melika labo-Germany lakwamanye amazwe lapho esisibona khona abantu beZimbabwe sebegcwele umhlaba wonke jikelele kodwa-ke okusobala khona ukuthi abantu baseZimbabwe uthando lwelizwe labo basaselalo ngoba i-regardless uma bengaze behambe kodwa basasebenza besakha ekhaya besenza zonke izinto ekhaya okutshengisela ukuthi uthando baseselalo kodwa-ke ukungabi kahle kwezinto ikakhulukazi komnotho elizweni yikho kwenza ukuthi abantu baphume elizweni ngesica esiphezulu kakhulu kanje.